Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 21 kuNhlolanja 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili.
Ndiwe ani unotaura kuti amupindi muhofisi ndiwe ava hofisi yacho manje munjiri kumupinda uchida usingani.
Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi uzayibusa kuphela iZimbabwe lanxa umongameli Mnangagwa esithi lokhu akusoze kwenzeke.
Umfanekiso esiyibonileyo ikhombise ukuthi ibandla le-CCC linabantu abaningi kwelabe-ZANU-PF.
Lusemlonyeni abanengi udaba lokuthi ngubani obela abantu abanengi emhlanganweni wakhe phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ele Zimbabwe namuhla linanza ikhefu leRobert Mugabe National Youth Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi uzalibusa kuphela ilizwe leZimbabwe umongameli Emmerson Mnangagwa efuna engafuni. UChamisa wethule amazwi la emhlanganweni wakhe wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections olungenwe izinkulungwane zabantu e-Highfields eHarare izolo. Ekhuluma ngeviki edluleyo kwakhe umhlangano awenzele e-Epworth, uMnangagwa uthe uChamisa kasoze afangena embusweni. Kodwa uChamisa utshele abasekeli bakhe izolo ukuthi uMnangagwa uyazikhohlisa ngokucabanga ukuthi isikhundla sikamongameli sabunjelwa yena kuphela. Uthe kasoze avume ukuqilibezelwa kukhetho lomnyaka ozayo njengalokhu athi kwenzakala ngo-2018. Wengeze wathi nxa sokudingeka ukuthi kutshengiselwe ezitaladeni alubana lokho kuthe kwenzeka, uza lukhokhela yena mathupha lolo hlelo. UChamisa usole njalo uMnangagwa ngokwehluleka ukubhadala ababalisi lezisebenzi zakhe imali ethe xaxa, esithi uZulu kumele afotele ibandla lakhe le-CCC ngoba kuyilo lodwa elilekhono lokulungisisa umnotho lokuthuthukisa impilo kaZulu. Nanka amazwi akhe.
Zimbabwe yamunona!
Singangena embusweni akula polisa elizahamba lithwele imvubu lichaya abantu. Amapolisa kasoze achone kuma road blocks ngoba sokukhona lokho okuthiwa i-digital policing. Lapho okusetshenziswa khona amakamera. Amapolisa kahlale ezinkambeni akhangelane lamasela. Ngezwa uMnangagwa esithi angisoze ngafa ngakhokhela ilizwe leli. Wathi okwenzakala eZambia akusoze kwenzakale khonapha eZimbabwe. Wawungekho na eZambia Mnangagwa ukuyabona omunye wami engena embusweni? Ungubani wena othi angisoze ngafa ngabuse? Manje ngizangena embusweni ufuna ungafuni.
Ndiwe ani unotaura kuti amupindi muhofisi ndiwe ava hofisi yacho manje munjiri kumupinda uchida usingani.
ngaphandle kokutshela abasekeli bakhe ukuthi uChamisa kumele akhohlwe ngokubusa iZimbabwe ngeviki edluleyo. UMnangagwa wasola njalo ibandla le-Citizens Coalition for Change esithi ngelezikhohlakali. Wakhuthaza njalo abantu ukuthi bakhankase ngokuthula.
Mutupo weZANU-PF kubva pasi kusvika kumusoro runyararo kuwirirana nokubatana. That is the DNA yeZANU-PF.
Isibongo seZANU-PF kusukela phansi kusiya phezulu yikuthula, ukuzwisisana lokubambana. Yiyo insika yeZANU-PF.
We say no to violence throughout. Peace in the morning, peace in the afternoon, peace in the evening, peace at night.
Kulandela umhlangano kaChamisa izolo lokaMnangagwa ngeviki edluleyo, udaba olusemlonyeni yabanengi ngolokuthi ngubani kahle kahle obela abantu abanengi ukwedlula omunye. AbeZANU-PF bathi nguMnangagwa, kanti labe-CCC bathi nguChamisa. Kodwa ingcwethi zona zithini? Nansi enye yazo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana.
Umfanekiso siyibonileyo ikhombise ukuthi ibandla le-CCC linabantu abaningi kulabeZANU-PF. Lokho kuvezwa kakhulu futhi indlela amapolisa asetshenziswe ngayo ukuvimbela abalandeli be-CCC ukuthi baye enkundleni lapho kade kulerali khona. Kwenziwe imizamo eminingi ukuvimbela abebandla le-CCC ukuthi babuthane.
Kodwa singabona labo bantu bevota ngobunengi yini kukhetho, ngoba esikhathini esiningi abasekeli bamabandla aphikisayo sivame ukubona begcwala kumarali emhlanganweni yamabandla abo, kodwa nxa sokuyiwa kuvota bakhanya bengayivota abanengi. Singabona yini kusiba lotshintsho ngalesi sikhathi?
Bengakusho ukuthi indaba yonke leyo yokuthi uthole ukuthi abantu babuthana ezinkundleni babe baningi, amavoti engasahambelani nokuningi kwalabo bantu. Okuningi kwakhona kwenziwa yibutsotsi lobugwelegwele lobumininini okwenziwayo ekuvoteni kweZimbabwe. Njengoba ubonile nje isigigaba se-voters roll le ehlaziwe ngabeqembu lelo okuthiwa yiphachethu, ababonise ubugwelegwele lobumininini lamachinga ayenziwayo ku-voters roll ukuthi kugcine abaningi abalesisileyo ukuthi bavote begcine bengavotanga, kumbe amavoti abo asuke aphekwe ngenye indlela, lokho okuthiwa yinyeriki. Esingakusho-ke kusukela lapho yokuthi vele eZimbabwe kusukela khona ngo-1980 akukaze kwaba khona ukuthi iZANU-PF inqobe ukhetho oluleqiniso olulokuthembeka njalo olukholekayo abantu abangalukholwa balamukele ngenxa yokugwelegwele ubumenemene lamaqhinga la engikhuluma ngawo.
AbeZANU-PF bathi uChamisa uyazikhohlisa nxa ebona ngani uzanqoba kuma-by-elections la abuyayo la kukhetho lomnyaka ozayo, ngoba bathi bona bahlezi benqoba kuma-by-elections ngitsho lasendulo. Singabona benqoba yini njengokutsho kwabo abezana?
iZANU-PF ayikaze yalunqoba ukhetho lwethembekileyo, ukhetho lweqiniso, ukhetho olukholekayo. Ngakho mabe sayesifuba besenze njalo besenza igunya bethi bayazikhohlisa abafikisayo, kwasho ngoba bethemba ukugwelegwele amaqhinga lodlame, yikho abakutshoyo. Yikho nje baba ngisithi mina indaba egudwini ayisikho ukuthola amanani amaningi ngoba nola manani amancane ngubani, yikuthi abamabandla aphikisayo balawo yini amandla okuthi nxa sebenqobile bawuthathe umbuso. Okumele ukuthi ngasikhuluma kanje nje baqoqa abantu bezimisele ukuthi bayiphathe kanjani indaba yodlame, indaba yobugwelegwele, lendaba yamaqhinga. Can they defend the vote yama-numbers abanawo?
Uchamisa uthi uzawavikela amavoti abantu ukuchilo lokho athi hayi isikhathi sokuqilibezela ukhetho sesadlula kathesa uzabona ukuthi uyaphambili uyakhokhela abantu ekuvikeleni ivoti labo singabona ekwenza ngayiphi indlela lokho
empeleni singeke sibe kwazi ngoba bathi abelungu ibuthutha ukuqhubeka usenza into ngendlela yinye uthembela ukuthi kuzavela imiphumela ehlukeneyo. It's folly to keep doing things using the same methods and expecting a different outcome. Ngakho nxa esho njalo umnumzana uChamisa esitsho ngeqotho, esitsho ngeqiniso nangenyani ukuthi uzawukhokhela umphakathi ekuvukeleni ivoti lawo kuyinto enkulu, kodwa singeke sibe kwazisilana ukuthi uzokwenza lokho ngoba emveni kuwehlulile amabandla aphikisayo ukuthi alivikele ivoti labantu.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana ucubungula ezombusaswe. Umsekeli kamongameli welizwe njalo eyisiphathamandla seZANU PF umnumzana Constantino Chiwenga uthi eleZimbabwe alibuyeli mufa kudaba lokusebenzisa imali yalo ngoba eya kwamanye amazwe ilethela uZulu ubuyanga. Uchiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wokudingela ibandla lakhe usekelo eMarondera izolo phambilini kokhetho lwama-by-elections ngenyanga ezayo. Kubike umsakazo we-ZBC. Umnangagwa wethule amazwi afanayo kumalanga asanda kwedlula. Kodwa ezinye ingcwethi kanye labo somabhizimusi bathi kabavumelani lalumbono. Bathi uhulumende kumele esule idola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika. Nangu omunye wabo somabhizimusi laba umnumzana Alec Ndlovu.
Kasibone ngaso linye okudingakalayo kuleli lizwe i-transparency le-accountability yezimali ezitholwa nguhulumende ikakhulu ngokwesibonelo nje singakhuluma ngeMarange Diamonds. Kuyini esakwenzayo? Sajabula sachaya ingungu sathi sesithola ama-diamonds lathi sesiyafanana labo Botswana labo South Africa, kodwa ke we have nothing to show for those diamonds ezatholakala eMarange. Ngicabanga ukuthi ngabe amatshelana abanjwa ngendlela eqondileyo sasizathola ama-millions kumbe phose ama-billions. So i-smuggling yiyo eyinkinga ikakhulu kulezi ezenjiwayo. Ngaphose ngithi yikho okudingakalayo nje i-accountability yama-minerals lenzuzo etholakala nxa kuthengiswe lawo ma-minerals. Yiyo eswelakala kuleli lizwe, otherwise i-US dollar iqondile kakhulu ukuthi lisebenzise kwelakithi.
Kungani usithi kumele kusetshenziswe idola leMelika? Ungachasisa.
Engingathi ibuhle be-US dollar kankomo njalo ngicebise uhulumende ukuthi akuswelakali ukuthi abantu bahole ama-thousands. Lama thousands bathwale imali eningi kakhulu ezambeni nxa kuphela inyanga. Ama-salaries angabekwa kuyonale nje i-500 ekhale ngama-civil servants kakhulu ama-teachers lama-nurse. 500 nje zwi. Sike sakwenza sidlule kikho lokho. Okudingakalayo nje i-financial discipline. Uhulumende akhathe ama-foreign trips asebenze imali kuma-social ministries ayiwaqakathekileyo kanye lakuma-social services, ama-public utilities njengamagetsi, njengamanzi, njengokulungiswa imigwaqo. Yikho laphana kumele i-US dollar lisebenze khona. Ungasincedisa kakhulu futhi nxa sithenga impahla eziswelakalayo kumbe ngithi ama-raw materials sisebenzisa i-US dollar. Uzathola ukuthi-ke sizakwenelisa ukuthi sithenge lezo mpahla ngenxa yokubana siyabe thina sile mali elesisindo. Obunye ubuhle bayo yibona obenzando kubutsho nje isisindo. Lilesi sindo ke-US dollar ayiluzi i-value masinyane nje njengale yakithi ephose ithi nyanga zonke kumbe ngenyanga eyodwa iyakwanisa ukuthi itshintshe i-value phose kane kumbe kahlanu. Ubuhle kube-US dollar futhi ikubana kuma-budget processes uyakwanisa ukwenza eyakho i-projection kumbe ngithi ama-companies akwanisa ukwenza i-budget eyomnyaka wonke bengelakwesabela ukuthi-ke imali izalahlekelwa yisisindo. okunye okuhle nge-US dollar ukuthi iya attracta ye-investment ngenxa yokuthi le value uzathola ukuthi abantu abaningi i-US dollar bayalilandela kakhulu sebengabuya bazehlanyela amakampani besenzela ukuthi bazuze i-US dollar. Lilungile i-US dollar ngoba noma sesikhangela ama-pensioners uzathola ukuthi umuntu lanxa nje eziphiwela i-100 and something kusiya ku-200 USD ekupheleni kwenyanga iyakwanisa ukuthi yenelise ukuthi ahlanganise inswelo zakhe kusiyaphutha inyanga.
Umnumzana Alec Ndlovu ngosomabhizimusi njalo uyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. EleZimbabwe namuhla liphakathi kwekhefu leRobert Mugabe National Youth Day. Usuku lolungo lokukhumbula imbali kaMgabe lokuphakamisa abasakhulayo. Luza njalo ngelanga lokuzalwa kukaMgabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ezakhokhela umcimbi waleli khefu eHarare namuhla. Abanye bayalisola leli khefu besithi uMgabe wayengumuntu omubi ongamelanga aphakanyiswe. Kodwa ilunga leZANU PF uMnumzana Belief Gawule uthi lanxa kunjalo kulungile ukuthi akhunjulwe uMgabe.
Okuqakathekileyo mina engikubonayo ukuthi bafundiswe abasakhulayo, bafundiswe ngoba yizinkokheli zakusasa. Yiko ilanga leli liqhakathekile kakhulu ukuthi kukhunjulwe ama founding fathers anjengabo uMgabe. uMgabe urole yakhe eyinye ayidlalayo le history yakhe ekhanyayo ikhona yebo phela ukhona ezinye izinto zaphambanisekayo ngemva kokutholwa kwaZibuse ezinjengombhuqazwe izinto ezaphambanisekayo sibili ezidinga ukulungisishwa ngohulumende. Uhulumende nalo ukhathazekile ukuthi alungisise into ezinjengazenezo kudlule kungahlali abantu bekhuluma ngakho. Yebo sibili kwaphambaniseka kodwa kokusalayo ukuthi angeke ukurabhe ngeke ukususa kwesule ukuthi uMgabe wakhokhela elizwe leli ekutholeni kuZibuse.
Udaba lwegugurawundi okhulume ngalo bakhona abathi ngaleso sizathu uMgabe kamelanga ahlonitshwe ngaleyo ndlela.
Engasingilosi kambe shiwo umuntu ophilayo emhlabeni wesono onjengalo. Ye akuswelakali ukuthi kutholakale izinto ezinjengazeneza abantu abazibalayo abazikhololayo. Ikakhulu indaba yombhuqazwe. Indaba yombhuqazwe le umongameli okhona kathesi usekhethe ukuthi abantu bakhulumisane ngalo daba lolu baluphushe lulungiswe kuhle ukuze lungasali luludaba oluhlala luhluphe kulesizukulwane esilandelayo.
UMnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi lanxa amapolisa eyalise umkhokheli we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi athwale abantu ngamabhasi ebasa emhlanganweni awenzele eHarare izolo, ibandla leZANU PF lisebenzise amabhasi edlula amachumi ayisithupha 64 ukuthwala abasekeli balo bevela endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. Ebasa emhlanganweni owenziwe ngumnumzana Constantino Chiwenga eMarondera izolo. INews Day ithi umnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bakhe izolo ukuthi baphakathi kokulwisana leZimbabwe Electoral Commission, yona abayethesa icala lokuzama ukuqilibezela kukhetho oluzayo. I-Chronicle ithi iZANU PF kobulawayo ithumele iqula labasakhulayo abazaphatheka kumcimbi wokunanza ilanga leRobert Mugabe National Youth Day ozakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namuhla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ibingelele kubalaleli nani basakazi bethu abahle abaloqotho. Ye, ngiyengikhulume lapha ngendaba yesikolo. Into ezakala esikolo lapha eZimbabwe sithethe zimali. Uzathola ukuthi imali uzozabe ifuna isikolo amatitsha engafundisi. So lapho ezizavulwa khona uzothola imali yakho ifunakala i-term yonke from January up to ukuvala kwe-first term. So bona bengafundisanga anti busela lobu bezakala la. Siyacela zakhamizi ezinhle kasibambaneni singabhadali leyo mali le. Singabhadali leyo mali esikolo singcono sibhadali okuyihafu kumbe bavula ngoFebruary phela kumbe ngoMarch siyabhadala imali kaMarch kuphela. Lezi ezinye inyanga bengafundanga sibhadalani. Umbuzo wami oqala lo ukuthi sibhadalani la sirojwe egcekeni kunje. Hayi 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 bantu bakithi asivuseni amehlo mani kade sadliwa.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi wanomhle kangaka. Mina njengami ngikhala kakhulu ngokuthi sasenabantu abathi uDouglas Monzora neqembu lakhe nethokozane Gubhe banephathi ukuthi kuthiwa kunabantu okuthiwa babalandela. Hhayi angiboni ukuthi sikhona isidiko salokho, nongaboni sobele ngabuya seyabona manje. Bafuna ukuphazamisa abantu kahle kahle bona bayizani kuphela ngabe bacaca ukuthi hhayi ninelilandela thina ngenonila kwizani ngabe siyabezwa. Siyafisa njalo ukuthi ngelinye ilanga sibone sisaphila ilizwe lakithi liphephe ngendlela elesizulu. Phathe yibo labo abafana nabona esijamisa ngoba siboni ngani ikusasa labo lingangani liyaqhakaza ngoba banawo umbono.
Salibonani, ngiqala ukubingelela lina basakazi be-Studio 7 bese ngizobingelela abazali bami ekhaya enkaya okhuluma ngoJeffrey. Ya, khona okuqakathekileyo ukuthi abantu bevote. Bevote kuyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilunge. Ngoba nangobuningi abantu into esibulalayo, abantu babalekela eBotswana, abanye eSouth Africa, abanye kwamanje nje amazwe achiyechiyone. Into esibulalayo sokusuke kuvote abantu abalutshwane ukuthi ngathi asihambe ekhaya ngokuningi abantu bevota. Yonke into ehluphayo iyolo.
Salibonani basakazi be-studio, salibonani lonke kuzo zonke indawo elikuzo nabo bonke abanye kwezinye izindawo lapho elikhona. Ngithanda lami ukubeka lolu daba ukuthi bantu bakithi emathebelelendi aniphumeni entweni zabokhamisa lezi libe lokhe litokhamisa bazayenza intshintsho. Akukho intshintsho abangaphinda baluyenze kithi emathebelelendi laba bantu. Thina sifuna ukuthi singemathebelelendi umthwakazi wonke jikelele, sibe bantu banye, sizimele sodwa, siphume entweni engayisweya kithi, sibisele ubuntu bwethu kithi, siphume nje kuyo yonke lento yema Shonaland, into yemampumalanga nje siphume kuyo besale bodwa nathi sisale sodwa.
Linjani basakazi bakaStudio 7 endaweni zonke zelizwe. Lapha siyagqugquzela bonke sibili abantuyuthi ukuthi abhalisele ukuvota. Please siyacela silincenga abantwabethu ukuthi zamani ukuthi libhalisele ukuvota ngoba lilungelo lenu ukuvota ukuze singathathelwa ikhonstitusiyo singadiliminethwa zibambaniswe ibe yi-1. Zamanini ukuyarejista abantwabethu. Ngijike ku-characters khona ngale njani sa-channel unasiqhe usabongani ngithi Philandi Kokobe, Abraham Katesen Josepha, uFele usasikhumbuzo, ngijike kwenyongoni Benjamin sasi ngithi linjani esentani umama unalo ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi amapolisa aseSudan ahlasele abantu ekade betshengisela esitaladeni izolo besola ukugenqulwa kukahulumende libuthonya kenye. I-Voice of America ithi amabhomba abeqondiswe kubahlamuki nguhulumende weleNigeria abulale abantwana abayisikhombisa izolo njalo alimaza abahlanu. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wenze umhlangano logatsha lwakhe olubona ngezomvikela olweNational Security Council izolo bekhulumisana ngodaba lweRussia leUkraine. Isigodlo seWhite House sazise enkundleni yeTwitter ukuthi uBiden ukhulume njalo lomongameli weFrance umnumzana Emmanuel Macron bebonisana ngendlela zokwenqabela ukuhlaselwa kweUkraine yiRussia kanye lamanyathelo abangawathatha alubana iRussia ithe yahlasela lelo lizwe. UMacron yena ubeke wakhulumisana lomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin phambilini kokukhulumisana kwakhe loBiden. Inkulumo lezi ziza ngesikhathi iMelika isithi uPutin usenqume ukuhlasela iUkraine aqale impi iloba nini. ELeRussia lona lethule umbiko lisola iMelika labangane bayo abakumanyano weNATO kanye leUkraine esithi yibo abazama ukuqala impi. Ngokubika kwe-AP, sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Udaba lweUkraine leRussia ludaba olwasukela kudala kusukela ngo-1991 lapho iUkraine eyadicida ukuthi ibe independent from iRussia. IRussia ayizange kuthande lokhu ngoba iRussia kiyo kubonakalisa ukuthi yona iba weak ngoba iterritory yayo iya incipha. So iRussia yona izimisele ukuthi imake sure ukuthi amazwe asentshonalanga angasondeli kakhulu duze komngcelelo wayo leUkraine ngoba iUkraine ingajoyini NATO njengoba kuyikho okufunwa yiUkraine. IRussia ibona i-influence yayo emhlabeni jikelele incipha kakhulu. But ukuthi bangayi-invade iUkraine angiboni. Engibona bengakwenza ukuthi bazoqhubeka besupporta ama-separatist alwisana leUkraine ku-eastern border yabo ku-region abayibiza iDonbas.
ELeRussia lisola kakhulu iMelika labangane bayo lithi amazwe la akhanya ephehla ukuthi kube lempi kwele-Ukraine. Uthini ngalokho?
I think ipropaganda le esetshenziswa nguPutin ukwenzela ukuthi amaRussian avumelane lalento azama ukuyenza. Akulamzekeliso okhona esingawubona okhombisa ukuthi ama-Western countries yiwona aphehla impi. UPutin nguye waqala from udala aze a-invade athathe iCrimea, iterritory ebingeye-Ukraine, wayithatha khona manje isingeye-Russia. So umuntu onguye ophehla impi siyambona, siyamazi, nguye uPutin. Ama-Western countries obviously wona azoyisupporta iUkraine ma kuwukuthi iUkraine ifuna ukujoyina i-European Union, ifuna ukujoyina i-NATO. But lelo lilungelo la iUkraine elokuthi ikhethe ukubana ifuna ukudlelwane lobani ngayiphi indlela. And uPutin is none of his business ukuthi azame ukustop iUkraine ngoba iUkraine is an independent nation. Abo Biden labo Macron lalaba abanye bathi bona bazoyisupport iUkraine militarily ma kuwukuthi iRussia inga-invada. So sizobona ukuthi kuzoqhuba kanjani. Kodwa at the end of the day ama-Ukrainian wona ngokwawo athi hhayi akujwayele lokhu vele uPutin uhlale e-threatena ngandlela zonke.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi uzalibuza kuphela eleZimbabwe lanxa umongameli Mnangagwa esithi lokhu akusoze kwafa kwenzeka. Lusemlonyeni abanengi udaba lokuthi ngubani obela abantu abanengi emhlanganweni wakhe phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa. ELeZimbabwe namuhla linanza ikhefu leRobert Mugabe National Youth Day. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.